yena mhlawumbe sengisela njengisaba nisejineyo ku-hashtag ngisejikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho-ke besitshengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha lozulu wonke jikelele asinamali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni lapho-ke i-rayotepike yahlasela-ke izindawo zonke kuqala-ke isigete town lapho bebejika khona-ke ama-tiergasi njalo bafika kuthi bavala-ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona irayothi yabantu abangamashumi alintathu lanhlanu
bakhona yini ababotshiweyo
ibake babama nje abantu kodwa babachiya-ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukeneyo ngoba bebelandela abantu beba-identify ukuthi laba yikade betshengisela-ke ukuthi bebabopha so ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa-ke ulwazi nalaba ebengabe bebotshiwe kodwa-ke kulabanye abachayiweyo esesiwahambisa ukuthi bethola-ke uncedo-ke counseling service unit
besizwe ukubana ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka amalanga ambalwa lokhu kuyilo yini uhlelo lona
vela suyela emuva ngenxa yokuthi udubo lokuswelakala kwemali luyaphambili nxa lusiya phambili lathi siya phambili ngokutshengisela uma besima lathi siya and ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi indaba yemali iyaqhubeka isiya phambili kuswelakala kwayo lokho kuzayenza ukubana-ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kuyihlangothi zonke zezimbabwe ukuze betshengisele ukuze uhulumende azwe-ke ukubana abantu bathini
yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela
uyabona indaba yokuthengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo-ke kodwa uwananzelela uzulu wonke jikelele-ke usele lentshukuntshu abantu-ke bonke bakulokhu sivumelwano mayelana lodubo oluhlasela ilizwe njalo lokubana-ke udubo lolu kufanele-ke lusiqede ngendaba yokutshengisela lokhonapho-ke kulesivumelwano ebantwini sokuyindaba-ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa-ke lelo lizwe ebantwini.